Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 27 kuMbindi 2022 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi liyajabula ngokunqoba endaweni eziningi eZimbabwe loba kunabantu abalutshwane abavote ukhetho lolu.
I-Citizens Coalition for Change iyajabula ngoba ithethe yonke into ebiphakathi kwenkezo lapha kobulawayo.
Ibandla leZANU-PF lithi amalunga alo enze kahle kukhetho lolu.
IZANU-PF igcine yabamba wonke amasithi ayawinyile ngo-2018 abuyelile njalo back to ZANU-PF.
Umanyano we-MTC Alliance ukukhelwa umnumzana Douglas Mbuzola okephansi kukhetho lwama-by-elections futhi uzahlolisisa impumela yokhetho lolu.
Sizakuthi ke sesikhangelisise konke, sahlolisisa konke, sibe sesisipha kumbe sibe sesiphawula sethule umbiko.
Salethulela ezamasiko, ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Ibandla elitsha eleCitizens Coalition for Change linqobe ezigabeni eziningi ukhetho olwenziwe izolo ikakhulu emadolobheni. Lihluthunelwe ezinye izigaba libandla leZANU-PF lapho bekukhangelelwe ukuba lizanqoba khona. Ibandla leMDCT elikhe phansi kukhetho lolu ezigabeni zonke sokuthiye abalandeli bebandla leli bebambe owangaphansi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Loba nje ibandla le-CCC linqobe endaweni eziningi lihluthunyelwe libandla leZANU-PF isigaba seMthatha South le-Epworth ezaziphethwe ngumanyano we-MDC Alliance owake wakhokhelelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission kayiketholi impumela yokhetho lolu kwezinye izigaba loba lokhu kukhitshwe phandle kwendawo zokuvotela elizweni lonke jikelele. Akasenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zeZEC ngempumela yokhetho lolu. Ukuveza iZEC endaweni zokuvota kutshengisa ukuba LCCC linqobe ezigabeni ezingama-22 wathi ibandla elibusayo lathola eziyisithupha kukhetho lwabazamela izigaba lezi edale ephalamende. LCCC liphose lathola wonke ama-wards kukhetho lwamakhansili emadolobheni wathi leZANU-PF lathola ayingcosana. Umanyano we-MDC Alliance ubungatholi lona ivoti elilodwa kwezinye indawo loba belilabantu abalinde impumela yokhetho kulezo zigaba. Abantu abaningi bavotele iZANU-PF eCholocho, Gokwe Central, Mwenezi lezinye emaphandleni. Elezaphu lamanye aphikisayo adonse nzima kukhetho lolu. Balutshwane abantu abavote kukhetho lolu elizweni lonke jikelele. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ekhokhelwa nguChamisa, uthi bathokozelele impumela yokhetho lolu.
Siyalibonga ngomsebenzi eliwenzileyo, ngokusebenza elikwenzileyo, lokunqabela ukuriga elikwenzileyo.
Onqobe ebhinga kukhetho lokudinga ozamela isigaba lesi edale ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda laye uthakazelele impumela yokhetho.
Sibonile umnankagwa ebuya, sibone ipolitiburo yonke le-Central Committee yonke sizogcwala ebhinga. Sibone izolo njalo abantu bethengwa ngemali bephiwa amabefumbathiswa ama-$5 ukuthi umuntu evuma ukuthi evotiswa njengomuntu ongakwazi ukuzivotela yedwa kwenza ukuthi kuvotelwe iZANU-PF. So yibo ubunzima obukhona, kodwa siyabonga abantu bebhinga, abantu bethu, abantu besitongeni ngabantu abangaphoyi ukuthengwa nje, ngabantu abalo abantu abaqotho, abantu abalama principles. So yikho ubona ukuthi siwinile against all odds. Ngingathi nje ngamafitshane bengingancithisani lalomfana esimbona ipho ukufakwa lapha ukuthi wakhona nguye oyikade candidate. I-candidate kuli election bekuyimi lo mnankagwa. So engimdlileyo ngumnangagwa
umsekelo webandla leZANPF umnumzana Munashe Mdudza uthi ibandla lakhe lenze kahle ukukhetho lolu
uqala umele sikunanzelele ukuthi ielection le ibe khona ngenxa yokuxabana okukhona phakathi kwamabandla aphikisayo kwelizwe baxabanye babizana bekhiphana eParliament bekhiphana eCouncilini so iZANPF ithe siyangena kulukhetho ihambe ifuna into ezintathu okokuqala ukuthi igcine ama-seats lawo ade vele phansi kweZANPF okwesibili ukuthi ithathe amanye ama-seats avele esemabandleni aphikisayo okwesithathu ukuthi iyehlise umango eyadliwa ngayo ngo-2018 konke lokho okuthathu kwenzakele
umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu uthi bafunde okuningi ngokhetho lolu loba nje bengenzanga kuhle ezigabeni eziningi
hayi sikubonela ukhetho sihambile sihlangene nabantu sabacela abanye bavuma abanye bala okwaqala sithanda ukubonga labo abasivoteleyo njalo sibonge ama campaign teams ethu wonke ahambe izigaba zonke cela ukuthi abantu basivotele
ibandla le MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Munzora belisela abantu abalivotelayo kwezinye indawo obekulinde amalunga alo umnumzana Witness Dube obona ukuthula kwembiko ubandla leli uthi bazakhuluma ngabanzi ngokhetho lolu kusasa
thina njengebandla le-MDC sisachwayisisa njalo sisayamukela impumela zokhetho olwenzakeleyo olwama-by-elections siza kuthi ke sesikhangelisise konke sahlolisisa konke sibe sesisipha kumbe sibe sesiphawula sethule umbiko kusasa okwakhathesi sisamelele iZimbabwe Electoral Commission layo ukuthi yethule ngokusemthethweni ukuthi kuyini okuphumele kumpumela yokhetho bese sisithi ke kusasa ngomva komhlangano omfitshane njengebandla sesikhuluma labezindaba kabanzi ngakho konke esikubonileyo ngalona lolu khetho lokuthi sikuthatha njani njengebandla kodwa hayi siyakubona ukuthi kuphumile abantu bakhulumile thina njengebandla asiphikisani labantu izifiso zabantu yizo esizihambisa phambili
ingcwethi kwezombusazo ezimele umnumzana Phakathi Mkhono uthi kuningi okuvesela ukhetho lolu
sibone ukhetho lwama-by election olwenza izolo lukhipha amafigazi achiyaneyo endaweni ezichiyaneyo sikakhangela kuma-emat south mat north lebulawayo hayi amafigazi akhona ebengekho kamakhulu kakhulu abantu abaphumelwe bevota njalo sibone khona ngale amaphathi ethola izihlalo zawo lezo ababelazo ku-2018 election sibone i-TCC i-MDC alliance ku-2018 ithatha amasithi ayonke akobulawayo awe-council kanye le-parliamente sabona njalo iZANPF ithatha awayo wonke awe-mat south kodwa sibone njalo iZANPF iwina e-Vic Falls lapho abantu abaningi bengakhangelanga yona amawadi amabili suke khona ngale singene emashingo sibone njalo i-TCC yayi-MDC alliance ngo-2018 ithatha ama-hots ayo lawo ayerikolwe ngu Munzora lapho belisana laye
Dube uphinde wathi sebexoshisa amanye amalunga ezigabeni ezishiyeneyo njengalokhu okwenzeka walo khetho lwama-by-elections
yebo kambe kuliqiniso 16 laba abakhitshiweyo yilaba abayabe befakiwe kulandela amavoti ebandla esingathi ngama-proportional provincial councillors sakhumbula ukuthi constitution yethu isileyo sigaba sokuthi kuyangena amanye ama-councillors kuma-provinces asemaphandleni kumbe ale ndawo zemaphandleni ngakho sikhiphile ke abanye bethu akade bekhonapho ngoba bebengasebenzile bandla umsebenzi yabo yonke nje bese besebenzelela ezikhwameni lezimuli zabo besupportana lamanye amabandla angayisilo bandla elabafaka eParliament kulezo ndawo eliyi-MDCT
okuphanyekwe phandle kwendawo zokuvotela kukhetho lwabazamela izigaba ezishiyeneyo edale ePharlamende uveze ukuba ibandla leZANPF linqobe eMberenga South, Murewa South, Chivi South, Cholocho, Mwenezi East laseGugwe Central. Ibandla le-CCC linqobe endaweni ezifana leGlenora, Glenview North, Highfield Wesley East, Kambuzuma, Kwatsana East, St. Mary's, Mfakose, Harare Central, Harare East, Le Hatfield. Linqobe njalo edanga Mvura, Marondera, Mkoba, Kwekwe, Mbizo, Phumula neNkulumane. Kube le mpumela efana nayo ukhetho lwamakhansili. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kuzenjalo, bathokoze kakhulu abanqobe ukhetho lwama-by-elections, loba bekhala ngenani eliphansi labantu abavotileyo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Omunye wabathakazelela impumela yokhetho lolu ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu, onqobe esigabeni sePhumula ngamavoti adlula inkulungwane ezintathu, 3,092. Kodwa unkosikazi Mahlangu okubandla le-Citizens Coalition for Change udaniswa linani eliphansi labantu abavote kukhetho lolu.
Okungidanise kakhulu kule election abantu kabaphumanga ukuya vota. Abantu bebezihlalele nje ezindlini zabo, kodwa angeke ngibasole kangako. Laye ihulumende lezeki abakwenzanga nthwa into engani imfihlo, abakwenzanga abakuadvertisanga ngendlela elomsindo ukwenzela ukuthi abantu baphume bayevota ngobuningi babo.
Unkosikazi Janet Moyo okubandla lezanu PF obengene kukhetho kuwa 21 wanqotshwa uthi akabi namazwi usakhokha umoya.
Alright, mana ngiyosho umoya mbijana. Ngithi mana ngiyosho umoya mbijana, ngizakutshela ntambama.
Isikhulumi sebandla le-TCC wobulawayo umnumzana Sweven Chirotsa uthi uZulu uveze ukuthakazelela ibandla leli kukhetho lolu.
Yeah, namhlanje Citizens Coalition for Change yajabula ngoba ithethe yonke into ebiphakathi kwenkezo lapha kobulawayo. Ward 8 lapho kulo Edwin Ndlovu ithethe. Ward 9 lapho kulo Donaldson Mabutho ithethe. Ward 12 lapho kulo Lillian Mlilo ithethe. Ward 18 lapho kulo Consilium Lalazi ithethe.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla lezano PF uthi luqhutshwe ngemfanelo ukhetho lwama-by elections.
Ukhetho olusanda kudlula luhambe kuhle kakhulu sibili. Kuthe kuqalisa ukukhankasa sike sezwa ukudlongdlong lapha lalaphana, ikakhulu eziqindini zeMashonaland eMidlands eKhwekhwe. Kodwa sibonile ke sokuqhuba ngokuthula abantu bakhankasa, njalo sabona ukhetho lusenzakala kungelabo dlongdlong, kungela kuchayana.
Umnumzana Efincube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uthi yebo ibandla le-TCC linqobile, kodwa abantu abaphumanga ngobuningi besiyavota.
Imphumela yokhetho iveza kahle kamhlophe ukuthi engxabanweni ye-MDC kumbe eyayithinta i-MDC leyagcina siyiwa esisiwa emthethwandaba, abantu abe-MDC Alliance baye ku-TCC bayivotele njalo njengalokho bebeholwa nguChamisa, bahambelayo uChamisa kulelo qembu, iqembu le-CCC ikakhulu emadolobheni. Izani winile khona lokho eyayivelela kholayo ezindaweni lezo, ama-by election abesendaweni eziningi eze-opposition. Ngakho i-CCC iwawinile njalo, izani yawina kulezo ndawo eyayivelelazo. Okuningi okunye njalo esikubonileyo ukuthi abantu kabasukuma okuningi besiyavota.
Umfundisi Usain Sibanda, umqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uvumelane lo ncube.
Siyabonga ukuthi abantu bakwanisa ukuyavota ngokuthula, njalo bakwanisile ukuba bahloniphane. Indaba eqakathekile esinanzelelayo, kodwa linani labantu elikwanisa ukuyavota ukuthi belililutshwana. Kutsho ukuthi kuyadingakala ukuthi ukhetho lungenziwa, kwenziwe ukukhankaswa okuningi phakathi kwabantu, ikakhulu abantu abatsha, ukuthi bekwanise ukuya vota. Njalo lokuthi-ke ilungelo labo lokuvota kube yinto eqakathekiswa ngumuntu wonke. Njalo nxa sikhangele ukhetho luzayo luka-2023, into eqakathekileyo njalo kungaba yikuba iZEC iyenze i-mobile blitz le enika ithuba ukuthi abantu abaningi bekwanise ukurejista kuyavota.
Isakhamuzi esihlala kuwa 29 esivotileyo umnumzana Evans Njomane uthi kulo onqobileyo bakhangelele intuthuko lokulungisiswa kwemigwaqo emahlephuhlephu.
Thina sikhangelele ukuthi ikhandidate ewinayo ekhethiweyo isilungisele indawo yethu kawa 21 yona le Yes, because we can't let them go in there to feel it. Funanjo Pelilung in there too. His motors are going to go home. His motors are going to go to Kaslam Quack. So Sky Uti was Angena. It's not easy.
Kukhangelelwe ukuba kuzakwenziwa imicimbi etshiyeneyo yalabo abanqobe kukhetho lolu endaweni ezinengobulawayo kubikwa ukuba abanye abakubandla lezanu PF sebesilwa okumangalisayo ngempumela yokhetho lwama-by elections abanye bathi kumele bonke abathole impuphu lokunye beveze ukuba bavotele ibandla liphi ngimele iStudio 7 yokobulawayo Ningu Anastasia Ndlovu. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Le Studio 7 esaza eZimbabwe. Lizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo. Sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ophethe uhlangothi lukahulumende wakule Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthi ele Melika kalifisi ukugenqula uhulumende wakwele Russia. UBlinken wethule lokhu namhla kulandela okukhulunywe umongameli Joseph Biden esePoland othe uPutin akumelanga abe sesikhundleni ngoba wephula ilungelo loluntu kwele Ukraine lapho bomba khona abantu mahlayana. UBlinken obekhanya embambatha inkulumo kaBiden le uthi akumelanga ubonakale engani ele Melika lihlose ukugenqula uPutin kulandela ukungenela kwelizwe leMelika empini le ese-Ukraine. So labantu abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.7 million asebebaleke kwele-Ukraine baphephela kwamanye amazwe kulandela ukuqhamuka kwempi elizweni labo. Kuyamemetheka umkhuhlane wogudo kwele Malawi osubulele abantu ababili. Sebefika amajumi amathathu ababanjwe umkhuhlane lo ensanje lemajini. So isikhathi sezamasiko.
Senana masiba
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola.
Namhla sixoxa lenkokheli yomdabu uFelix Nhlahla Mangwendiweni odabuka entabazinduna.
Hawu linjani mahlabezulu, sathemba liphilile kahle. Hayi dube inkomo kudinga ukuthi abantu bazifuye bazigcine ngale kwelakithi kakhulu ngoba ziyasiza amaguma wonke. Noma sikhuluma ngezinto zethu ezomdabuko ezomvelo kunapho esithinta indaba zamalobolo konke imthimba lakho nxa kulemfa khonapho egumeni inkomo ziyangena phakathi kwemisebenzi le. Lakho phezwa lokhu nxa kuthiwa hayi kuloku cucolwa ukuthize lakho inkomo zangena emsebenzini leyo yikho ke ziyaxhasa ngendlela leyo kuthi lakho lapho dube inkomo futhi zisiza ngokwakha umntwana. Abantwana nxa beselusa ngale gangeni bazafunda okunenge besegangeni bekhangela lezo mpahla lezo zifuyo abafana bazafunda ukuzinyela abazafuna bazafunda okunenge lokho bekhangela inkomo khonaphana egangeni.
Hey, siyakuzwa kakhulu. Okunye ke ukuhambelana lenkomo.
Akekhe intombazane egcweleyo engafisa ukuthi lotsholwe ngenkukhu kumbe ngamadonki. Hayi, izafisa ukuthi inkomo umumu ziphume zimlobole ngendlela leyo. Lakho phezu kwalokhu nxa sekuphuma egumeni lelo lakhe uzaphuma esibayeni nxa elandela amasiko bamgcoba-gcoba ngomquba wakhona ukuthi nangu wethu uyaphuma uzahamba emendweni wakhe khonale. Inkosikazi le isifika khonale kosebele ayingeni ngesango eliphambili inkosikazi izangena khonaphana esibayeni labo bamthela imquba bamthela inyongo konke eziphuma enkomeni khonapho. Bebika ukuthi nangumuntu uvela ngaphandle ungena kithi thina obanibani simxhase simkhangele. Yikho ke inkomo zithinta khonapho emthimbeni wonke lowo lakho nxa sesikhangela emfeni lapho kulakho inkomo layo iyawa phela khona phana ukuthi abantu baxhaswe ngemfaleyo kulomutsho ukuthi uyayibuyisa na inkomo uyayibuyisa na lokho kujulile ngoba kuyabe kukhuluma ukuthi lo ozahlaba inkomo le esibayeni ngesikhathi lesi ngwalapha yini kumbe wafohla nje ngesango kumbe ngxenye umama wamthola egangeni kumbe ngxenye ubaba hayi wahamba ngendlela le yikho abadala babesithi uyayiwisa na leyo nkomo ngesikhathi leso
usungagqiba khonapho babandiweni
ezikwalokho emasikweni nxa sesikhangela umbuyiso umbuyiso khonaphana ukuthi hayi selihamba emathuneni ukuthi lethatha owenu elamngcwaba nje umnyaka lophelileyo limbise ekhaya lizambise ekhaya limngenise khonaphana esibayeni enkunzini liyana ukuthi hayi nangwani lengesi sesimbisa owethu sesimfaka khonaphana kulengesi yikho ke kuthinta khonoko nxa sesikhangela amasiko ngendlela le.
Hayi ke uhlelo lwethu luma lapha okwalamhlanje besixoxa lenkokheli yomdabu uFelix Ndlandlama Ngwendiweni. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Senganamasiko
wenziwe mandla.
Ngelo baba mkhulu babe lobola.
Ukholo lwesiKristu sinolutungamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungame lenkomo lamhlanje ngilomfundisi uSenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga ukwamukela kuhlelo lolu olwanamhlanje njalo ngiyabingelela abalaleli ngithokoza ukuba lani namhlanje
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje bemfuna sikhangele udaba lokwethembeka. Abantu abanengi nxa sikhuluma ngokwethembeka babecabanga abantu, bacabanga indlela abantu abayenza ngayo nxa sifika kulesi sigaba. Ngifuna sikhangele uDeuteronomy chapter ka 7, iverse inga 9. Ikhuluma ngokwethembeka kubaNkulunkulu. Ithi yona Ngakho yazi ukuthi inkosi uNkulunkulu wakho inguNkulunkulu uNkulunkulu othembekileyo ogcina isivumelwane loMusa kubo abamthandayo labagcina imilayo yakhe kuze kube sezizukulwaneni eziyinkulungwane siyanazelela ukuthi nxa uNkulunkulu ekhuluma ngokwethembeka kwehlukile lokwethembeka kwethu thina abantu nenanzele ukuthi nxa abantu besenza amabhizinisi kuyabhalelwana ama-contract ikanti lanxa abantu bechada ntsho kuba lezincwadi ezibhalwa zilotshwe zisayinwe phezu kokuthi abantu bayabethembisene ukuthi bathembekile kodwa sibona thina abantu siyafuna ukuthi kube lencwadi ebhalwayo umuntu asayine ukuthi hayi ngizayithembeka okweqiniso manje uJehova layo lesivumelwane lathi isivumelwano asibhala ngegazi lakhe langomntana kuJesu abantu abanengi ngiyananzelela ukuthi xa sifika kulesi isigaba sokwethembeka baba lokwehluleka ukuthemba omunye umuntu ngenxa yokuthi engxenye esakhula wakhula esigabeni umbe emulini lapha abantu okwagcina kungabi lokwethembeka khona kumbe yilaba abantu umuntu wayesitshenza ibhizinisi lomunye umuntu abesemcila kugcine kungabi lokwethembeka ngakho lowo muntu asala umuntu engasathembi muntu engasathembi lutho ikanti ke uNkulunkulu uthi kithi nxa kulo muntu ongamthemba nguye uJehova ngoba uJehova uyakwanisa ukuthi loba thina sisone kanjani ngenxa yokuthi wathembisa ukuthi uzasixolela uyasixolela uJehova uleze thembiso eziningi empilweni zethu ezehlukeneyo ingathi sokuqala esiqakathekileyo ukuthi nje wasithanda, wathanda umhlaba lathi wasithanda. Awukuthi nxa kumbe kuthiwa kumbe sibonile gasi lahleli kathana, kodwa uyakhulumisana lathi uthi woza ngapha sizoxoxisana sibone ukuthi singayenzani ngesimo leso kiso sona. Siyakwazi ukuthi uJehova wethembekile ngoba sikwazi ukuthi ngabe ngathembekanga, ngabe lumhlaba sowabhubha, kodwa inxa ukuthi wethembekile ekusithandeni, izinto eziningi ezenziwa ngabantu zitshaya ndiva, kodwa wafaka indlela yokuthi lokhu kwethembeka kwakhe singafinyelela njani kukho. Lokhu sikufinyelela ngaye uJesu, yindlela esebenzisa ukuya kuNkulunkulu. UNkulunkulu wabeka isiphambano saba luphawu lokwethembeka kwakhe kithi. Isiphambano siyakhulumisana lathi kuze kube namhlanje, sikhulumisana lathi ngothando lukaNkulunkulu, sikhulumisana lathi ngesivumelwano uNkulunkulu asilethayo ukuthi kayi kubhubhisa umuntu lwalowo lalowo muntu omvumayo njengenkosi lomsindisi. UNkulunkulu wethembekile ukuthi akusindise, akukhulule, akwenze ube ngumuntu omutsha. Namhlanje ngifuna ube kwazi ukuthi loba kumbuse into oyizamayo yehlulile, uNkulunkulu wethembekile ngaso sonke isikhathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, sibongile ukwethembeka kwakho kuzo zonke ama-situations, imimo esikiyo. Siyathandaza baba ukuba uyiguqule ngoba wena wethembekile. Usitshiye sisesigabeni esingcono. Ngegama likaJesu ngiyathandaza. Amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkungo.
Siyabonga kakhulu lokusasa. Wamanje sike sizwe ezabatsha.
Kamangu Trimon Bofu okhulumayo, ngijabule kakhulu ngesikhathi lapho engike ngathi ngibhotabhota nje kunapha esigabeni saseplumtree kovaka, engihlangane khona labatsha ngikhulumisana labo abahlangana babamakhanda amanye baphuma lohlelo lokuzama ukuziphilisa njengabasakhulayo olokufuya inkukhu. Angizizwe ngisiba lokumangala kakhulu ngoba amajaha la athi acahlala phansi acabanga ukuthi babengenza njani ngendlela yemali. Abakwenzayo bathi babuthanisa imali benjalo belithumba, nanzela ukuthi imali abalayo isesephansi kayeneli isifiso zabo. Basebekhulumisana labazali babo lamanye ama-community leaders khonapho, asebancedisa ukubana baphumele le proposal yabo, baphuma le proposal yabo ke ababekhangelele ukuthi bafuna ukufuya inkukhu zamaqanda. Ngikhuluma nje ngithole ukuthi labantu bafuye inkukhu ezifika 1000 ezamaqanda esezikustage yokubekela okungangokuthi kusiyafika inyanga ezintathu ezilandelayo lamajaha ngunanzeleli ukuthi abe sele imali njalo abe sephumelele. So kukhanya ukuthi hayi bavela ngaphi baya ngaphi.
Uyanceda yini uhlelo lolu?
Angikhuluma nje kanjalo nje ngike ngabhoda ngezibaya zabo hayi ziyenziwe kuhle kakhulu. Aza amajaha ukuziphilisa. Kungijabulisile ukubona abatsha balengqondo efana nalale, kuyatshengisela ukuthi bale imicabango yokuthi kusiya phambili ngabantu abangaba lama-businesses bezimele bebodwa benjalo. Into enye enginanzelileyo ukuthi abantu ekakhulu ezigabeni lapha abatsha bakhanya bayasilela imfundiso eyinye. Kufuze ukuthi kuye kutholakale ezinye inhlelo abantu sike sibhodabhode sihambe sikhulumisana labatsha abanye indlela zenezi ezifana lale iprojekthi engiyibona eyenziwa lapha. Sibafundise sikhulumisane labo langamanye ama-projects ahambelana lokulima. Siyakwazi ukuthi kwezile ezinye indawo ezila manzi amaningi abantu kanjalo batholiswe ama-projekthi okulima, batholiswe izinhlanyelo bazilimele into ezishiyeshiyeneyo nje ezivuthwa masinyane ezingangenisa imali, ngoba siyakwazi kule nto eziningi ezilinywayo ezikudimandi.
UTrimon Bofu usesigabeni sePlumtree esabelweni seMathebelele North. Kwezemidlalo, nansi impumelelo yeminye imidlalo yenguqu edlalwe namuhla. Iqembu leHighlanders linqobe eleYarda 3-0, kwathi eleDynamos linqobe iHarare City 2-0. Kweminye imidlalo, Manica Dams 0, FC Platinum 0, Wawa 1, Cranbourne Bullets 3, Herentals 2, Capes United 3, Black Rhinos 2, Bulawayo Chiefs 1. singake hluka nezihlobo sike sibone indaba namhlanje. Ibandla le-Citizens Coalition for Change linqobe endaweni kweleZimbabwe kukhetho olwenziwe izolo. Ibandla leZANU-PF lithi amalunga alo enze kahle kukhetho. Umanyano we-MDC Alliance okebansi kukhetho lwama-by elections uthi sahlolisisa impumela yokhetho lolu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngukhipstu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.